Kulezi fundi ezingamakhulu amathathu lamachuma isishiyagalolunye ezikolweni zeHarare ezivalisa iSt Peter's Kubathana lePeople's College ezaphiwa izicoco zokuphutshisa imfundiso yemisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukubaza, ukweluka, ukupheka leminye eminenginengi phansi kohlelo lwe-Uplift Phakamisa Simudza. Uhlelo lolu lwalukhokhelwa inhlanganiso yeGold Zimbabwe isebenza lezinye inhlanganiso ezivalisa iMusasa, Childline, Yet lePhadare. Imali yohlelo lolu bayinikwa nguhulumende weMelika phansi kogatsha lweUSAID. Omunye osakhulayo owayefundela ukubaza, uNobert Milanzi, uthi ubonga uhlelo lweUplift ngoba la eselolwazi lokuzidingela imali yokuziphilisa.
Mina ngangivele ngithanda ukubaza, yikho ngangena kuhlelo lolu. Wanginceda ngoba sengikwazi ukuthi nxa ngingalungisa izinto zami ngingazuza njani amamakhethi ukuze ngithole imali. Ngafunda ukuthi ukuba ulesipho akwenelanga ngoba kunenge okufunakalayo ukuze ibhizimusi lokubaza liphumelele.
Omunye njalo owayefunda ezokuzicomba, uFlorence Gumbo, uthi uhambo lwakhe lwalungekho lula kodwa uyajabula ukuthi uphutshe kuhle izifundo zakhe.
Kunenge okuhlupha inqazo emulini eswelayo ezidingiselwa imali zomthova, imali nje yedatha, kodwa ngazama ngakho konke okusemandleni nami ukuthi ngivelaphe ngikhona. Nxa ngikhangelela kusasa ngizibona nami ngiqale yami isaluni, ikhampani ye-makeup. I hope ngizathola uncedo ukuze ngiqale la mokwami.
Unobhala ohlangothi lwemfundo yaphezulu usikhwica mfundo Fanny Walter Gwira owayengumhlonitshwa omkhulu emkhosini lo wazisa izifundi labazali ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ngenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole amathuba okulolonga amathalenta abo.
This is an example where people who have been left behind.
Sokuyinto yakudala ukuthi nxa umntwana engafeyila uform 4 kasaqhubekeli phambili ngokufunda. Baningi abasakhulayo abalezipho ezingafuna ukufunda amabhuku amaningi. Thina njengohulumende sithi kasibaphathiseni, ngumlando womuntu wonke nje ukuthi amathalenti abantu bethu athelezelwe ukuze abanike inzuzo kanye lokuthuthukisa izigaba zethu.
Umsekeli kamqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso ye-USAID, unkosikazi Olivia Knight, laye owayesemkhosini lo, wathakazelela ukusebenza ndawonye lohulumende ukuze impilo zabasakhulayo ziphakanyiswe.
Thank you for affording this opportunity. You have made us proud.
Okuhle phezu kohlelo lolu yikuthi kalubandlululanga phakathi kwalabo abakhwabitha amabhuku lalabo abasalela emuva kodwa lwabalinganisa. Mina ngibona izifundi lezi zithuthukisa izigaba zazo.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha njalo esebenza lenhlanganiso ye-Team Europe Youth Sounding Board, uTamiya Govera, uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubeke ngokuncedisa izikolo ezifundisa imisebenzi yezandla.
Lezi zikolo zingancedisa ukwehlisa inani lamajaha lezintombi ezibamba izidakamizwa ukuze zithole imisebenzi lokuthi bathole okokubamba benqabela ukuba yizidelamkhuba lokudliwa zindunduma zomhlaba. Kungasinceda kakhulu makuyikuthi uhulumende engakwanisa ukunceda ngemali ukuthuthukisa lezi zikolo ngoba zisasilele emuva.
Uhlelo lokunceda abasakhulayo olwe-Uplift Simudza Phakamisa lwalujonge ukuphathisa abasakhulayo abahlala endaweni ezibalisa iHopley, Stone Ridge, laseMbare esigodlweni eHarare. Inhlanganiso yeGold Zimbabwe eyayikhokhela lolu hlelo yathembisa ukuqhubeka isebenza lomphakathi ukuze abasakhulayo bethole ubungcitshi obungabanceda kwelakusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.